sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande, ophesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubothwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ukuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu emehlweni womhlaba.
Ivandla lesisi lithi lilithemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwamaprimary.
Thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha, njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela eyehlukileyo, njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe.
Sokuvele ubufakazi uxolo abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebephitheka ngokufuna ukuthi izwi labo lizwakale kukhetho oluzayo.
Sokuzaqala ukugongodwa abantu, sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usapota ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubothwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMacmillan uvezele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ezazicubungula udaba lwenkohlakalo eZimbabwe kuhlelo lokusakaza ebulenjini olwe-podcast olwethulwe izolo. UMacmillan uthi wavalelwa ejele okwenyanga ezimbili ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela kumbe wezokumvikela isizwe i-state security. Lokhu kwenzakala lumsakazo ukhangelelwe ukwethula kusasa ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary oveza inkohlakalo eyenziwa ngokuthengisa igolide phandle kwelizwe oluthiwa The Gold Mafia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomola Abhalule.
Lolu daba lwenkohlakalo alumangalisi, kodwa luthelela ukuthi umuntu azizwe ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi uhulumende weZimbabwe uma engenelisi ukuthi avikele umnotho weZimbabwe ukuthi ungathathwa njalo ungatshontshwa yilabo abalamandla okuhuquluza, ungathathwa yilabo abayizigebengu abangabanye bethu. Lokhu ke kuyadanisa kakhulu ngenxa yokuthi akumangalisi, thina sihlezi sikwazi ukuthi uhulumende kulabantu abalezikhundla eziphakemeyo abasebenza kuhulumende abalamandla ukuthi behuquluze umnotho welizwe, betshontshe umnotho welizwe besebenzisa ubugebengu lobuqili, ngoba bona belamandla ukuthi bavikelwa yilabo abangabasekeli bomthetho kumbe labo abayibo abangabaphathi intambo bomthetho. Ngakho ke ngokunjalo lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu kakhulu emehlweni womhlaba. Kodwa ke ubuqili obunje buvele bona. Sibuzwa lathi nje, sibuzwa ngabasiki bebunda ukuthi uvele kukhona okunje eZimbabwe okuyikutshontsha komnotho weZimbabwe. Manje ke nanku sokubuyela entatheli izindaba zasifezela obala ukuthi nanku kwenzeka sababona labo bekhuluma labo abantu okuthiwa yibo abanye bakhona.
Ubona ngani bazajeziswa na njengoba sisizwa kuthiwa lo mka mongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa la ungani uyavela mbijana kudaba lolo.
Laba abaqanjiweyo ukuthi balezenzo ezimbi ezokutshontshela isizwe, ngokubona kwami abangeke bajeziswe ngoba phela basebenza lababusi belizwe, basebenza lalabo abalamandla ngesimo sokubusa ilizwe langesimo sokuthi kubanjwe umthetho, uqiniswe umthetho welizwe ngabantu abasebenza bebonke la. Ngakho ke akula isela elingahamba liyebopha elinye isela, isela lijezise elinye isela, lokho kungeke kwenzeke. Lanxa bengathi bona bazama usivala amehlo bebophe ababili kumbe abathathu, kuyabe kuyikuthi nje lokho bazama ukuthi belahlise emehlweni womhlaba ukuthi kube lokunye kukhanya ngathi kuyenziwa ukuthi kujeziswe labo ababonakale beyephula umthetho, kumbe esingathi thina labo okukhanya ngalokho esikubonileyo kutshengiswa lapha ku-Al Jazeera bekhuluma ngokuthi umthetho kahulumeni lo mthetho welizwe bawephula njani ukuze beyenze imali. Singathi thina ke kusoze kube lethuba lokuthi laba abantu sibabone bejeziswa, kodwa singavalwa amehlo njengabantu. Ngoba futhi into engenza ngithi singavalwa amehlo njengoba nje kuzaba lokhetho oluzayo, ukhetho lokuthi kukhethwe laba abaseholayo ngezombuso welizwe, lapho ke singabona ke uhulumende ezama ukuthi tshengise kithi thina abantu ukuthi kukhona abakwenzayo ngalokho.
Lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Mashokomola Balule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkomo,
asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota.
Kulandela ukwenziwa kokhetho lwebandla lezizalo PF lokudinga abazalimela kukhetho ama primaries, ibandla lesi lithi uhlelo oluza kwenziwa yilo olokukhetha abazalimela ngokuvumelana kwezakhamizi ezigabeni luyasebenza. Leli bandla lithi lolu hlelo lwaphumelela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by elections ezigabeni ezifana leBulilimale, Insiza. Ilunga le-CCC eMatabeleland South umnumzana Mduduzi Chuma oyeqoqa inhlelo zokhetho lolu eBulilima uthi kwanqoba ababili kulindawo ababalisa unkosazana Makhadi Moyo lomnumzana Ephraim Moyo asebengamakhansila bekhethiwe izakhamizi phansi kohlelo lolu olutsha, njalo abanye bevele bengekho kwezombusazwe kodwa bakhethwa.
Emathebeleni South ikakhulu esigabeni seBulilima ngapha sibele nhlanhla ukuthi sibe lama by elections eminyakeni odlulileyo ama councillors amathathu, okuyikho lapho esiqalise khona ngabona njalo lolu hlelo engathi ngolwe community based candidates. Ngiyakwazi ukuthi beluseke uqaliseni ngathi yi pilot program at that moment, kodwa ke thina silusebenzisile eBulilima lapho khona esihambe khona kuma citizens kumbe izakhamizi zakulawa mawadi zasinikeza umuntu kumbe ama candidates ebezikhangela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo. Eqinisweni ama candidates aphume khona phana wonke kade kuma candidates kade ngasoma members ACCC engakaze ngabone njalo active ku politics, kodwa ke izakhamizi ziyakutshela ukuthi hayi uma lingafaka umoyo laphana ku ward 14 for example kumbe lifake uma umakhadi ku ward 16 laphana, hayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenzele ngendlela enje le nje le nje ngakho ke mina lolu hlelo ukuthi ama candidates akhethwe izakhamizi ngama cities zakuleyo ndawo ngilubonela lusebenza and ngicela ukutshela dadwethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo
kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapho eMathabeleland South abakho abasala bekhonona yini njalo nxa uqathanisa zingapi ingxaki ngama primary elections okwenza lokho kuthi abantu bezikhethele kube ngcono
thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-Triple C libandla elisha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe ngakho ke bachaziselwa ngeprocess ukuthi hayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangileyo lina njenge-community ukuthi lo uma sinifaka ukuba ngu-councillor ngempela uza kusisebenzela and ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenelisa ukuthi siwine ward 16 ngomama uMakhadi Moyo sawina lo ward 1 eChangwa ngoba uIfrem Moyo loba nje sadliwa ku ward 14 ubaba uIfrem Moyo njalo kodwa ke ama numbers angkhona ayemalutshwana sibili ukuthi hayi siyakwazi ukuthi singalungisa laphana siyanqoba ngakho ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu baya kuyamukela kathese bekwazi ukuthi uhlelo lokuthi ama izakhamizi kumbe ama citizens azikhethele icandidate yawo lungcono kakhulu kulama primary elections khangela kathesi izani PF ibiyenza ama primary elections and kuloku rigana phakathi abanye bebethola ukuthi amanye ama cells asavoti ngoba ukuthi umuntu usebola ukuthi bani ngavota ngiyadliwa bavayela ngaphandle ukathi uhlelo lolu olwe citizens based candidates umuntu akudingakali ukuthi abe ku politics ukuze ukuthi abe inkokheli kodwa ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimeli esigameni sinje so abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba
lo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma ilunga lebandla lesisi eMathabeleland South obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 lokhe sikudabalunye abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebe phitheka ngokufuna ukuthi ilizwi labo lizwakale kukhetho oluzayo omunye walaba bantu ngumnumzana Daniel Nqumalo odabuka eLupane othi kubalulekile ukubana intontanga bakhethe inkokheli ezithembekileyo ikakhulu ngesikhathi lapho inkohlakalo eZimbabwe isibuzinga eliphezulu
mina ngibe njengosakhulayo ngibe ngiphakathi kokuqonqosela abasakhulayo ukuthi behambe beregister ngobuningi babo ukuze sikhuphe uhulumende okhona ngoba uhulumende okhona kukhanya ukuphatha intambo sokumehlule so ngakho akayekele uhulumende abusayo thina sifuna utshintsho eZimbabwe sifuna ukuthula sifuna inkululeko kathesi ngingakhangela thina njengebandla eliphikisayo njengoba sesilanda ukhetho sokuzaqala ukugongodwa abantu sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usupporta ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ngakho thina sithi hayi mayuyu kwanele mthwakazi abantu beZimbabwe sesimponile ukuthi izani PS injani sele kubone ukuthi iyehluleka kathesi bazabuya sebesebenzisa ama youth sebewanika into ezizidakamizi ukuthi bethaya ogogo be-Triple C bethaya ogogo abafuna ukuvotela i-Triple C so ngakho mina ngiphi lawo amakhomanda awezani PF siwakhangele abantu bakukhangele konke so ngakho mayuthi sukumanini lonke ngobulengi benu liye-register ukuvota kuphe umbuso lo
kungani uqonqosela abasakhulayo Nxumalo
kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba kuma-videos esiwabonayo ukuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezombusazwe uyathola ukuthi amayuthi yiwo athunywayo libandla zani ngoba ama youth ungavele ubanike utshwala ubugangi babenza but ikusasa labo abalibuni so ngakho ingozi ilandela wena mayenza umuntu okuthumileyo yena uyabe ezihlalele kuhle kodwa wena mayenza ulapho ukubulalisa ifamily yakho
sisakhuluma ngokuhlala kuhle kuphume ividiyo kuyona le iviki esanda kwedlula ekhipha abantu bekhipha igolide kuhanjiswa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uthini ngayo le ivideo?
Lokho kubonile sobala kuvela sobala ukuthi uhulumende kulabantu abasebenza kugovernment abangamathena abayiziphiwe abafuna ukusuthisa izikhwama zabo. Lophiyana into embi sibili yinto yokuthi i-corruption yeZimbabwe kuhlala kukhulunywa ngayo every time. Kodwa ngokunjalo uhulumende kasozathathe inyathelo ngoba ngabangani bakhe bezani naye ulabo phakathi labo bantu abayenza isidi esingaka. Economy khona eZimbabwe but abantu abakubandla eZanu PF bazithathela yonke into bazitika. Kathesi sibona babuya lapha sebebuyile emaphandleni bezodinga amavoti kodwa u-NP wakhona engavotelwa. Abantu kasababuni. So abantu bakukhangele konke lokhuyana okukhutshwe umsakazo okwegolide. Abantu kumele bavula amehlo ukuthi batshintshe umbuso oncindezelayo bafake umbuso omutsha ozayenzela abantu amalungelo abo. Umuntu ozafuna ukusebenzela abantu nothi ukusebenzela imuli yakhe lesigaba sakhe kuphela.
Hello ke ngumnumzana Daniel Nxumalo osakhulayo owebandla lesi-CCC obexoxa ecingweni yeselubhane logeyina kumedesayidi owestudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisa inkohlakalo eTransparency International isikhuthaze uhulumende ukuthi ajezise labo ababonakala besenza ukungethembeki emfanekisweni wedocumentary womsakazo weAl Jazeera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulombalisi wesikolo seNjube obotshiweyo ngoba wayedlwengula umntwana wesikolo. Umbalisi lo ofundisa izifundo ze-A-level ubikwa enze lesi sihluku ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Machono ku studio 7 machono kanjani abantu? Hayi siyaphila siyabonga izindaba lesilethela zona. Uyabona uma sebesilwa bodwa kuzanwe kokumnandi. Ikakhulu abantu bakithi esindebeleni. Abantu ababulawela abantu kwabuhlungu kangaka basukunyizwa namhlanje sithechithisa kumhlaba wonke ngenxa yezano le abayilokhuza abayiphakamisa kangaka. Kona manje kuntshontsho magold ini siyahlupheka. Bona babhizi basaportana lento uma besilwa kodwa kunje yikho okulunge khona ngcono ngoba sebekubona ukuthi into abayenzayo imbi eyokuthenga amavoti bevalela abanye abantu ngaphandle sihlupheke sibehambe sibizwa ngamagama ayiziswane emazweni. Siyabonga Studio 7 ekela sithathane
sanibonani ku Studio 7 obulisayo umncedisi intsha yaseZimbabwe emigliense ebesikucela ebantwini kubontanga bethu eZimbabwe ukuthi beyeke ukuvota lawa maphatha zempumalanga ngoba sesibhekele ukuthi since sibavotela laba bantu alokushintsha abalenze eMatabeleland naseMidlands bagombela kwesabo bekuyisicelo sethu lesi ukuthi beyeke ukuvotela amaphatha zempumalanga ngoba sidinga mangabe befuna amavoti maze bewinile abasinaki okunjalo ngoba abazali bethu behlulekile bayevotela izani ngoba banikeza amaskim kodwa-ke thina nasebenzi ngaphandle kwamanye amazwe siyahlupheka. Aloku isicelo sami ukuthi nivulele lokhu ze nevoice imamelisuzu yabo.
Yes, sayibonani, sayibonani madoda yithi bakaStudio 7 njani, tshona njani. Hayi thina siyatshona, ngilapha mina madoda. Ya, hayi ngilokujabula inqansi zokuthi khona kuyavulwa istation, iradio station lapha eKZ. Into engijabulela mina inye kuphela ukuthi khona sokuza sincedisa ukuthi nxa sicatshelwe izifuyo zethu sitshele istation lesi besi-anonsele kakhulu ebantwini lapha laphayana ngoba kuzavimba ithiwa lamasela. Nawendawo kuyavimba ithiwa lamasela ngoba amasela engazithatha lapho ngikhona mina kuwa-12 bezise bezise eGwanda nokwenda ngisho njalo bezise eGwanda noma bezise ePlant kube ziningi izibonde kodwa nxa kuyikuthi khona zicatshile zazifaka kuradio baza kuqona hayi into ezinjalo nazi ngapha zingapha kithi eGwanda hawu lapho ubaba wethu nangakho hayi nangakho lapho zamele usincedile thina siyabafuni ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi mina yakheyi kuzima ezimama hamba owalibona ilizwe elilotitshala ongelamota yazi kuzima isotha engalilamota umpholisa olemota uyithola ngecorruption ngokubhadalisa abantu endleleni uticha kakula ticha olemota uticha olemota yabeyithenga abantwana bazimazwele kodwa kube zima ukuthi ayimaintaine athele iphethu lilizwe bani lona lelo hayi umhlaba wakubone ukuthi ungenzani ebantwini bezimbabwe ngokudubeka lokho abadla utshani kuzima khathesi siyekhethweni izami izakuyizitshe futhi kuzima
msakazi angibingelele msakazi wamamuhle ngibingelele labalaleli msakazi okhulumayo msakazi usijumba lo okhulumayo ye msakazi hayi lami ngima ekhulumeni kambuso okuzwayo eyokuthi umuntu akayemela unina loyise endaweni zabo hayi ukuthi uyemela abanye abantu ubamela kanjani abantu endaweni engase yabo ufuna khona lokuhuquluza umnotho usakwe angeke vele uyenze kahle ma ungabe umele kwenye indawo awukho kwakho ongakwenza so la mabandla lawa ayezi izinto ngendlela angazodlala ngabantu angadlali ngadi la kuthwele nzima lapho bangazodlala ngadi la ngiyabonga msakazi
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngifuna ukuphendula ubaba lo e-EFA lo ngupresident lo uyawumana lo yikho ezahlale ngelabantu ngoba into ayikhuluma ukhuluma izinto zokuwumana eziphuma ekhanda lakhe khathesi ukuthi amakhiwa angeke ezebuya ezimbabwe laphana ngoba azondela ilendi yangikhona ukukhuluma ngelendi into angazi ubona abantu kuphilaisifa kiwe emaplazini laphana nje sifaniswa nje labodoli ngoba emaplazini laphana ugrade 7 mamele abhale lo form 4 uthathwa ahanjiswe eregister uhluye mregister kugrade 6 ezikolo zemareserva le even ekuform 4 uhluye mregister kuform 3 ekuze ebhala le zikolo zemareserva ethole indawo izikolo leziyana kaziregistwanga kodwa kuthiwa amaplazi ngakahulumende anikwa abantu abanye bake balwa bebangilendi ma befika ekhoti kwathiwa siphethe ama-confirmation letefeki okungangokuthi amaplazi athathwe ebantwini bhathisanikwa nje okokuphamazo avele akliwanga le amakhiwa asazo viselwe emaplazini nxa ingayazi izani upf ahlale ikhulumela ewumana nje kabuze kithi thina esihlale emaplazini akula makliniki ungazela ihambe lithi lerejista lezo zikolo kufika kube yibhemi nebhende vela kuqedakali ngitsho kodwa sisemaplazini kahulumende nalo ubaba lo uthong angikhenisiwa ndethanda ukumsebenzi wa-studio 7 nxa kumele lifuna ukuthi kukhulunywe kube ngebandla lethu le uchamisa itripu sinxa kungeyakhe yena uhlutshwa kwini waqalisa akhuluma ngamastrukture akonti kakusizi kathesi ukhuluma ngokuthi uchamisa ibandla ngelakhe ye ubone ezadliwa abantu bengene bedemonstrate uyawumana vele thina kutripu sasigaze sibe lo mbono we-demonstration even one day so kahlukane lebandla lethu maye lo mhawu kakhulume ngamandla kodwa sifuna ukuthi uzokutshintsha yini kutripu c
ye mbingelele kustudio 7 ingabe linjani lonke basakazi sibingelele enkundleni hayi izano angazi ukuthi yaba njani izano iphika lento esegcekeni ngizwe ugawule lapha esesithi khona yindaba le video beyikhipha sokusondele ukhetho kanti gawule mali tshontsha lingamasela lithi kufanele kulindwe lingabotshwa kuze kuvotwe kudlule kanti ugawule uthini hayi gawule uphika lento oyibhekileyo mpela suzama nje amaqhinga okudifenda isisu sakho selitshontshe latshontsha umnotho wasezimbabwe empeleni la uyakwazi vokuthi liyawutshontsha lisebenzela izisu zenu lince ngamanye amazwe ngegolide lelizwe ukuthi khona bezalivikela ngobusela benu lobelinabo libulala ilizwe gawule manje uyaphikisa yonke into yakho gawule uyaphikisa njalo futhi mina ngilesimanga sokuthi ezimbabwe umuntu ongahambisani nezano pf kuthiwa uyasetshenziswa nawe gawule uyasetshenziswa khona lapho usetshenziswa ukuncindezela abantu bakini etsholotsho hayi gawule akuzinuka amakhwapha gawule
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, umahluli womthethwandaba wakwele Melika usunqume ukuba oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence azokwethula ubufakazi bokwenzakala lapho kusibalo kutshengisela esigodlweni seCapitol. UPence ngomunye othiwa uzancintisa kukhetho oluzayo. Omunye osethe uzancintisa ngumnumzana Ron DeSantis, labanye asebevezile ukuthi bazangena kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umthetho wele America muthi wona akekho umuntu ongaphezu komthetho, no one is above the law. So uDonald Trump makuwukuthi indaba yakhe yokufumbathisa uStormy Daniels ikhonsidwa njengecala la makuwukuthi campaign finance violation, kufanele ukuthi umthetho wenza umsebenzi wawo, umthuthise kulo lolu daba. Makuwukuthi utholakala ngempela ukuthi wawuphula umthetho, kufanele avalelwe. Angazi isijeziso sakhona ukuthi singanani, and njengomuntu oyipolitician, so I guess nje abazakwenza nje ukuthi bangambiza aboshwe okwelanga lona lelo, maybe bamprocesse sike sibone isithombe sakhe silama namba ngaphansi, then bamkhulule. But okusalayo kuzabe kuyinto eyangisa kakhulu, ngoba isithombe sona leso sizosetshenziswa throughout umhlaba wonke jikelele ukuthi nanka ama-American efuna ukukhetha isigebenga esiqeda uku-indict. Kodwa siyazi ukuthi ibase yakhe izoqhubeka imsupporta, ngoba ibase yakhe uyakwazi ukuyisebenza yena uTrump ukuthi abakhonvinse ukuthi konke lokho okwenzakalayo i-witch hunt. Sizwile ebakhokho ukuthi mabaze izolo baprotest ukuthi esithi yena kuthiwa prosecutor we New York useret ukuthi ambophe nesithi umemela abotshe izolo, even though kungela muntu okwenza i-announcement efana naleyo. Uyabona nje ukuthi upreempta abantu bakhe ukuthi benze udlame okufana nalokhu yena abakwenza ngo-January 6 e-Washington DC ne-Congress. So ukuthi abotshe khona mawuyi ukuthi wephula umthetho, kufanele abotshwe.
Kodwa nxa kuyikuthi aphumelele engabotshwa, umbone ngumuntu ongancintisa anqobe na kukhe oluzayo?
Okuncintisa angancintisa, kodwa kuyinangeka wini. Siyazi ama-Republican ukuthi i-base nguyo ibambileyo. That's why ubona nje kunjenje kulo muntu oyi-one uHaley ose-challenge u-Trump officially. Bakhona abanye abasemaceleni laba o-DeSantis, abo-Pence, labanye nje abangaka-announce ukuthi bazo rana for i-candidacy yama-Republican kukhetho lukamongameli. So uTrump okwamanje ulokhu esasebenzisa i-support yakhe yakudala, yiyo njalo futhi edonethayo kakhulu esikhwameni sakhe. So okunye akwenzelayo khona lokhu okwecala leli ele-New York, I'm sure yena ukwenzela ukuthi aku-turn around kube profitable kuye, ngoba abantu bakhe laba uzobamema ukuthi ba-contribute ukulwisa i-case nale, ngoba njengoba eshethi i-witch hunt bayamzonda uhulumende lo, uyamzonda ungathi ngezinye indlela ukuthi uhulumende lo umdingela amacala ukwenzela ukuthi embophe. Ngoba uTrump sibona akusiyicala nje lona lele le-New York kuphela elokufumbathisa uStormy Daniels, but unecala amaningi khona manje. I think kule 4 cases running concurrently, enye nge-Georgia lapho esazikhona ukuthi wayezama ukucindezela, ezama ukuthi atshontshe ama-votes mangingayibeka ngaleyo ndlela, efonela ama-representative awe-Georgia ebatshela ukuthi ufuna ama-vota ayingaki ukuthi a-overturn i-elections.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha wele Melika esigabeni se-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-CCC lithi lilethemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primaries. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30 ngo Chris Gande.